Talk today, we are discussing sport fines. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Locris lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lakhathi esisebenzi ngabantu labacabangayo baza kwemukela. Kodwa ke akungeke sikuthi thina sikufake ukuthi yinto engenzakala kuwonke amakhampani ukuthi izinto zingami kuhle.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe wethula isinqumo sokuthi akumelanga izisebenzi zengezelelo iholo lonyaka ngoba umumo womnotho elizweni ungamanga kuhle.
Imithetho kumbe ama-courts akhona ukuze abone ukuthi umuntu ophambanisileyo nguphi, ophanjanisileyo nguphi. Kuthi ukuthi khonokho yiyo indlela esiyibonayo ukuthi nxa ezinye lezi zonke zokuxoxa seziphelile, hayi siyasukuma labo thina sibamelele. Sisebenza ndawonye leZimbabwe Lawyers for Human Rights sihambe emthethweni.
AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights baphawula uhlelo lokuchasisela uZulu ngesisekelo sombuso esitsha ngendimi ezijiyeneyo.
Idale lePolitbureau lebandla elezanu PF lihlangana ukuze lihlafune indaba ezithile ezigoqela ukuthakazelelwa kwelanga lokuzala kukamongameli kanye lohlelo lokuthuthukisa inotho olwezimasethi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethule isinqumo sokuthi akumelanga kukhuphulwe iholo lezisebenzi lonyaka ngenxa yokungami kuhle komnotho welizwe. UMangutya wethule umbiko wakhe ngesimo senotho yelizwe salonyaka lamuhla eHarare ese-2015 Monetary Policy Statement. Uthe umnotho welizwe ulakho ukubhidlika nxa izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimele wodwa zingengezelelwa iholo. Uthe kumele amankampani ayihlise intengo yempahla yabo ukuze incintisane laleyo ethengwa kwamanye amazwe elentengo ephansi. Wethule umbiko lo ngesikhathi ilizwe likhangele ukuthi umnotho uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula kancane okuthathu ekhulwini i-3.2% lonyaka. Ingcweti kwezenotho zithi umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo ngenxa yohlelo lokwabela uZulu amashares amankampani emazweni olwe-indigenization, ukuswelakala kwemali yokuvuselela amafekithali lemithetho yelizwe eminingi. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumangutshi asixoxe nomnumzana Phesi Mcijo olwela ilungelo lezisebenzi.
Enhlala ngutshwe ukuthi akukhulunyiswane, kungabi ngumcabango womuntu oyedwa, ngoba umcabango womuntu oyedwa vele awukaze wakhe lutho. Akuhlanganwe ama-stakeholders wonke abonisane ngodaba oluyabe lukhona, ngoba nxa kusikhathaza i-Reserve Bank of Zimbabwe kutsho ukuthi kukhathaza isebenzi, kukhathaza labaqhathi, kukhathaza ilizwe lonke.
Ye, mase sikhangele baba Mcijo, amankampani amaningi ayehluleka ukuthi alungise impahla yokuthengisa. Ngakho-ke kodwa vele lona iholo lingakhuphuleka njani khonapho njengoba kunjalo?
Kungaze kube kuyikuthi into zinzima ngalolu hlobo ezinzima ngazo. Akekho vele baba ongatsho ukuthi izinto zimhambela kahle, ngokuthi abanye izinto zibahambela kahle ngendlela emangalisayo, kodwa-ke basuke bacatshe ngokuthi izinto kazihambi kahle, bathathe i-advantage of the situation. So-ke nxa izinto zingahambi kahle, lo mthetho wakithi uyavumela ukuthi kuboniswane, kwenziwe lokhuyana okuthiwa yikuvezelana sobala ukuthi ikhampani kayisebenzi ngendlela efaneleyo. Lakhathi esisebenzi ngabantu labacabangayo baza kwemukela, kodwa-ke akungeke sikuthi thina sikufake ukuthi yinto engenzakala kuwonke amakhampani ukuthi izinto zingami kuhle. Leqiniso ukuthi umuntu nxa ekubhizinesi uhlala kubhizinesi ngenxa yokuthi izinto ziyabe zihamba, akula umuntu ohlala ku business nga izinto zingahambi kahle. So ke lokho yebo kungachiwo kodwa ke akuvezelwane egcekeni kubonakala iqiniso lakhona. Abantu iqiniso bangalibona ambona ukuthi kulohlupho lapho. But iqiniso engijoy ukuthi ngileqiniso ukuthi ama companies enza kahle iwakhala kakhulu. Ukantikela angenzi kahle akakhali. Okuyukuthi ngenxa yokuthi umqhathi vele yena okwakufuna ukuprofita kuphela akanandaba lesisebenzi. Xa urana ibusiness kumele ukhangele ndawo zonke wazi ukuthi abantu labana abakusebenzelayo nabo banezidingo zabo.
Lo umnumzana Phesi Mcijo olwela ilungelo lezisebenzi obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
Abe Zimbabwe Lawyers for Human Rights namhla bethule ingwalo ezine ezichasisa amalungu izigaba zamalungelo oluntu ezimunyethwe isisekelo sombuso esitsha. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngomhlangano oyenziwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights eChitungwiza lapho ehlangane khona lezakhamizi.
Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo zokufundisa uZulu phezu kwemithetho yelizwe eligqwetha elisebenza lalenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uNkosazana Agnes Mzondo, uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhe uZulu engelalwazi phezu kwalesi sisekelo esitsha sombuso. UNkosazana Mzondo uthi bakubone kufanele njengenhlanganiso ukuyahlangana loZulu weChitungwiza ngenjongo yokufundisana phezu kwamalungelo azo akusisekelo sombuso. Ukhuthaza uZulu ukuba asebenzelane lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ukuze athole usizo lokusa ingatsha zikahulumende emithethwandaba ngoba kulendleko enkulu. Abangenela umhlangano wenzelwe eUnity L Community Hall bathi bebengazi ukuba balelungelo lokukhalaza edalele Constitutional Court nxa amalungelo abo ethe ephulwa, njalo belawo amandla wokusa inkokheli lengatsha zikahulumende ogoqela umunicipala emithethwandaba. Umnumzana Wilbert Ndiweni ohlala koseke eUnity N uyisiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi eyeChitungwiza Residence Trust. Uthi uNdiweni kunengi akufunde kulo mhlangano phezu kokumunyethwe isisekelo sombuso ngamalungelo kaZulu, lanxa yena ubelalo ulwazi oluyingcosana phezu kwezindaba ezinje. Wathi kunje lukhulu udubo lokuswelakala kwamanzi emzini weChitungwiza, lapho akhuthaza khona izakhamizi ukuba zithathe inyathelo lokudinga indlela zokubuza inkokheli ukuba kuyini okubangela leso simo.
Angithi bonke abantu abalezi khalazo zokuthi amanzi afiki labalama problems ukuthi bayabhadaliswa amanzi abangatholiyo aba-approach i-constitutional court ngamakhesi zendaba zamanzi ukwenzela ukuthi khona indaba yabe-addresseke.
UNkosikazi Siphathisiwe Ndebele wasezengeza 5 ungomunye walabo abangene lomhlangano.
Ha, namhla ngithabile kakhulu ngoba sengikwazi ukuthi udubeka lokwasukwenza amanzi ngiyakwanisa ukuqhubeka lamphambili. Ngiyomangala isikhathi sonke lesifiso sesaba ukuthi ha manje ngakuhamba ngiyokhalaza uzangizwa isikhalazo sami ngubani.
Lanxa yesimithathu iminyaka uNkosikazi Ndebele ehlala kulo muzi wezengeza 5 uthi lokho kungelamahluko kudaba lokutholakala kwamanzi.
Amanzi abuya kanye ntambama, sikamanzi ntambama kanye, siyavuka ebusuku sisebenzisa imigodi esiyisebenzisa ukamanzi senze ukugebhisa imigodi yena le esiyesabekelayo ukuthi abantwana bayakwanisa ukuwela ndona amayastenda angapha edrobheni emancane.
Umnumzana Joseph Nduna ohlala izengeza 5 emzini weChitungwiza laye ube kulo mhlangano uveza ukuba uphathisekile kakhulu ngawo.
Ngumphathi kakhulu ngoba ngibe ngingakwazi ukuthi mangangane lesithola amanzi kumbe amagesi kuleli zinhlanganiso ngiyamele ngiqondane lazo ukuthi ngibeke isikhalazo sami.
Umqondisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakubonile njengenhlanganiso ukuthi ulwazi luyasilela kuZulu phezu kokumunyethwe isisekelo sombuso okubenze basebenzelane labezethelechara ukuqhuba lomhlangano ngenjongo yokuba amagqwetha alenhlanganiso azwisisa ulimi lomthetho axazulule lokuchasisa amalungelo akusisekelo sombuso.
Thina kakhulu siyabacela ukuze basebenzise indlela zonezo manxa ukukhulumelana ukuxoxa sokwehlule. Siyabachasisela kakhulu ukuthi hayi yiyo iway eyabisisele noma siyakwazi ukuthi imithetho kumbe ama-courts akhona ukuze abone ukuthi umuntu ophambanisileyo nguphi, ophanjanisileyo nguphi.
Abezethelechara bakhuthaza uZulu ukuba angafeli ngaphakathi kodwa asebenzelane lenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu ukuze aphathiswe ukumisana lohulumende lapho esephula amalungelo okumele awalondoloze. Ngimele Studio 7 ngisechithunguza ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lele Politburo lebandla lezanu PF lokhu lihlafuna indaba ezithile emhlanganweni walo oqalise lamhla imini yantambama. Loba singenelisanga ukukhuluma lesikhulumi sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo abazi ngokwenzakala emhlanganweni lobathi idale leli lihlafuna indaba ezigoqela uhlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset kanye lokudlelana kweZimbabwe lele China. Njalo likhuluma la ngodaba lokuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kwaMongameli Mugabe. Idale leli okunye njalo okukhanya kuhluzwa kuleli dali ukulwisana ebandleni lezanu PF okwenza ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru owayengumsekeli kaMongameli welizwe labanye bakhe baxotshwe nyakanye bacatshangelwa ukuthi babefuna ukususa uMugabe esikhundleni. Ukuze sihlaziye udaba lolu kipstu weStudio 7 ukhulume lomnumzana Bednego Bebe unobhala wezenhlelo zikaZulu ebandla le-MDCT.
Siyakuselebreta khona ukukwehluleka kukamgabe. Yikho abakukhulumayo kanti njengabantu bezanu ngokwakuqala lokhu. Okwesibili, nxa sikhangela izim asset yona le esikhuluma ngayo, into okuthiwa izim asset vele kayisoze ife yaguqula umnotho weZimbabwe. Kungabi okuyizinto esingakhuluma ngakho ukuthi sake sakwenza njengabantu. Okwakuqala kakukhumbuza ukuthi ngo-1991 ku-93 kule nto kwakuthiwa yi-ISAP. I-ISAP lanamhlanje ungakhangela bonke abantu asebengama-pensioners kathesi abaningi bangikhona besebafayo abathiya abantwana babuhlungu ngoba i-ISAP yabakhedela imisebenzi kungaphansi kamgabe lokhu. So kamboni ukuthi kulento entsha angayiletha kathesi umgabe efanana nabo Zim Asset yona leyo.
Siyakuzwa sibili baba Bebe ngodaba lolu. Nxa sokubuya okunye njalo kukhanya ngazane kulalokho kuthiwa ngama-Chinese deals, ubona njani nxa bekuhlafuneka ngako?
Uyakwazi ukuthi okuzihluphayo ngento okuthiwa yi-Chinese deal. Kanti vele siqalisa singena kuleli lizwe sisona izinto zisonakala zisibe nje ama-China angikhona ayengaphi. One. Okwesibili, wonke umuntu weZimbabwe kathi singambuza nje ngento okuthiwa yiChina, akula muntu weZimbabwe othanda into yeChina. Lalabo obafica kumbe ugqoke into eyenziwe eChina, kumbe ugqoke i-tennis kumbe isigqoko esivele eChina, wenzela ukuthi ngoba vele kakusela industry eZimbabwe engakhipha okunye okwenziwa eZimbabwe. So ngezindlela idili okuthiwa yidili evela eChina kayisiyo dili. Okwenzakalayo ukuthi phakathi kwabo kobohulumende khonaphana kuyabe kulomunye osethole indlela yokuthi athole imali engena esifameni sakhe, bese kubuya amaChina kuleli lizwe bafike besithi bona bayalungisa, kanti bavele bazethatha umnotho weZimbabwe bawusa eChina. Ngalinakuboni mina iChina isingenile ilapha eZimbabwe is now 10 years or more, kodwa kasikaboni into engisasobala ukuthi iChina ilakho ukuthi ingaguqula umnotho wesizwe.
Umnumzana Bennico Bebe ngunobhala jikelele wezenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma lokibstube we-Studio 7. Sixoxe njalo lomnumzana Morris Ngwenya, umsekeli webandla lezanu PF ngomhlangano wedale le-Politburo.
Na kwami hayi kuyahlafunwa indaba zonezo ikakhulu nxakhangela nele-birthday kamongameli ezayo kunsukwane ezilandelayo. Sokuhleli nje amaviki angaba iviki eyodwa nje kumbe amabili. Nakho-ke kuyabe kumele ukuthi-ke konke okuqoqwayo kumele kuhlafunwe kubonakale ukuthi uhlelo luhamba njani.
Ye, mase sikhangela kakhulu-ke ngodaba lolu lokudlelana le-China, kuyabe kumele ukuthi umuntu athathe imali yena leyo esingeniswe eZimbabwe vele China ayithenga kubosomabhizinisi be-China. Ngakho-ke sizokuthiwa-ke amabhizinisi lawa akhuphula intengo yempahla. Kwenziwa kwini khona ukuthi abantu begcine befuna ukubambabamba imali ngendlela enjani?
Lapha laphana batholakala abantu abangabe beligova abafuna ukudla kakhulu kumbe lapho ongakhangelelanga khona, kodwa singakhangela ngathi mina yikho oqondileyo kubusiness ukubana wona nganika umuntu kule zinto ozidengisayo ngakuye ukuthi ufuna ukuthenga izinto lezo kuyaze uqondile phela nanxa lawe ungatshelwanga ukuthi kuthenga lapha ake umuntu ekuncede kodwa wena sisiya ngasokuyibhizimusi sisiyapromota kumbe sisiyathuthukisa omunye ongasiyena lo muntu okumikibe okusizibe ngakho ngokubona kwami ye kuqondile sibili kumele kwenziwe njalo abantu abakusizibe bathuthukise lawe injalo kuthiwa izandla ziyagezayo
ihlafune njalo udaba lwezimaset kambe aqhubelani uhlelo lolo njengoba kukhanya akukhanye phela ukuthi luyangaphi babangwenye
ulutho luyakhanya sibili singakhangela emgwaqweni lapha kwenzakala izimanga imigwaqo simihle ngakho sikhangelele njalo ubana imigwaqo iqhubekele phambili injalo kodwa njalo singakhangelisisa izimaset kwavele kwakhulunywa kwa ubana umqondo lo awufiki ukubana uvusa umnotho namhlanje
lo mnumzana Morris Ngwenya umsekeli wabandla le-MDCT njalo eyingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Hayi laphana kube isigwenxa zomlomo umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla le-ZANU PF. Lingakhohlake balaleli kwi-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwemali ehlawuliswa abatshayeli ngamapholisa eyama-sport fines.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe siqale ngakwele Russia.
Umongameli Putin wele Russia ubikwa esefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezimbili oluhlose ukuzothuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili. UPutin uhlangabezwe enkundleni yendizamtshina eCairo International Airport ngomunye wakhe wakwele Egypt umongameli Abdel Fattah al-Sisi.
Siziphethe zivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Nigeria. Iqembu labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo kwele Nigeria abe Boko Haram babikwa behlaseleka kubi kwele Niger la kwele Cameroon kodwa amasotsha kwele Niger abikwa evimbe iqembu leli ukuthatha ijele elisedolobheni le Difa. Udaba lokuhlawuliswa kwabatshayeli bezimota imali zokubajezisa nxa bephule umthetho ama-sport fines luqhubeke lusegudwini lamhla uzulu esekela amazwi kamahluli we-High Court uJustice Francis Bere awukuthi amapolisa kala mvumo yokubamba abatshayeli ngamandla ukuthi behlawule ifine. UBere wethule amazwi la ngomvulo evula idale le-High Court. Amazwi akhe akanya ecunule amapolisa wona ethule umbiko izolo exwayisa uZulu ukuthi engaze alalela amazwi kaBere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi amazwi kaBere la yimbono yakhe nje njalo katsho lutho ngoba engayisiso sinqumo esethulwe emthethwandaba. Amazwi akhe asekelwe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Jonathan Moyo. Abantu abaningi basola amapolisa besithi abamba abatshayeli bezimota ngamandla ukubhadala amafayindi kuma-roadblocks. Esikhathini esiningi abatshayeli kabaphiwa ithuba lokuthi bayephikisa icala ababe beletheswa emthethwandaba ngoba benganikwa amatikiti. Abayalayo ukubhadala le mali babikwa bethathelwa izimota zabo okuyinto esolwa kakhulu ngubere. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Arnold Tsunga uthi uvumelana lo bere.
Engikubonayo yikuthi ujudge ebe ukhulume izinto ezisemthethweni. Uma amapholisa ecabangela ukuthi umuntu use phambanise ngendlela amele ahlawule ngayo umuntu nalo abafuna ukumhlawulisa uma evuma ukuthi hayi ngiphambanisile ngifuna ukuhlawula akulandaba eningi kakhulu akulankinga lapho but umuntu uma besithi uphambanisile sefuna ukumhlawula yena engavumi esithi hayi mina kulanto engiyiphambanisile vele senze izinto ezisemthethweni khonapho ngivumelana lo judge ukuthi amapolisa akamelanga ezame ukubamba umuntu ngamandla ukuthi ehlawule yena engafuni ecabanga ukuthi akulanto eyiphambanisileyo and indlela kade beyisebenzisa amapolisa eyokuthi bebesebezama ukubamba imota izimoto zabantu ukuthi bezigcine ukwenzela ukuthi umuntu ebesesala engasela ngenye indlela ngaphandle kokubhadala khonapho ngibona amapolisa lawo ephambanisa emthethweni ngenxa yokuthi babesesiba ngu-prosecutor bebe ngu-judge and bebesebesiba ngumuntu ohlawulisayo at the same time and ngakhonokho kwenza ukuthi into ethiwa ngesingisi i-fair trial ingaphumi kahle
athi amapolisa konke akwenzayo kusemthethweni njalo athi amazwi kamahluli la katsho lutho ngoba engakhulunywanga emthethwandaba phakathi okungangokuthi kayisiso sinqumo esiphiwe edale uthini ngalokho
kuloku yikuliqiniso okutsho ngamapolisa ukuthi njengoba kuyikuthi uma ujudge lo ebekhuluma nje kungasoqala kade ezama ukulihlolisisa ngakho-ke akukhulumile yinto nje bongukhulunywa kungaso ndaba esemthethwandaba kodwa okukhulunywe ngujaji lo kutshengisela ukuthi bona njengabantu abasemthethwandaba ngabantu asebebona ukuthi izindaba ezilokho zibuya kubo sitshengisela ukuthi abantu babanje ngamandla amapholisa okutshengisela ukuthi bagcine sebebhadaliswa sebehlawuliswa okubhadala amafayini bona bengafuni kutshengisela ukuthi yinto yamapholisa amele ayikhangelisise ukuthi bezama ukuma ukuthi bengakwenzi
umnumzana Arnold Tsunga ligqwetha elilwela amalungelo oluntu siqoxela esemdare
Okwamanje sasilitshaya ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zulukani ndaba siyadivana njalo uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje uhlelo lwethu siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lonkosazana Ellen Shirie Denga yena ungumqondisi wezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Siqhubeka nje sikhangela ukubana ugwalo lwe-voters roll lumi njani.
Thina as ama-political parties I think is silo mlando omkhulu ukuthi sihlale phansi sibonisise ukuthi into leli singayisebenza njani. And mina ngokubona kwami it ngoba into le i-affecte umuntu wonke and yikho ngithi ngokubona kwami ukuthi ama-political parties wonke kumele ehlale phansi sibonisane including i-civil society as well. Kulabo ma-civic societies anjengabe electoral resource center and even i-vesni labo ngabanye ukuthi zingahlala phansi sibone ukuthi how best can we lobby i-government ngiphele khona but ngibona ingani into enzima kakhulu
siyabona ukubana sekuke kwadlula ukhetho sokulabantwana abaningi kakhulu abadlulisa iminyaka engu 18 okubangela ukuthi bengaba lelungelo lokuyavota kumi njani kubona labo asebene lese iminyaka engu 18 njengoba kukhanya kungakhanya ukuthi kumi njani kobo zekhe le registrar's office
iyo into Chris Adeskala engengayikhuluma kuqala phana ukuthi i-voter registration has been suspended and khathesi kulama by-elections ayenziwayo and lamanye ama-councils ama-local government by-elections ade senzakali so kutho ukuthi we've got abantwana abaningi that have just turned 18 abangavotanga meaning ngokuthi we've got hundreds and thousands of abantwana be so of end of which thina nxasikhangela thina eZimbabweans ukuvota ilungele lakho, and even i-electoral act, even i-constitution yakhuluma ukuthi everyone has the right to vote, but ngenxa yokuthi for some reason ukuthi izeki yona iyesaba ukuthatha amandla abo from ko-registrar general to register ama-voters, hence abantwana bona labo othi ngabe ilungile labo lokuvota balisebenzisa akwenzakali ngendaba zona lezi ezezeki. So ngenye i-problem layo esibonayo ukuthi we are trying as political parties to compare izeki ukuthi izeki is high time, i-constitution yakuvumela, i-electoral act yakuvumela, is high time izeki uthatha amandla akho usebenzise, then we have the process iqalise njalo abantu bebe lamalungelo labo ukuvota. And then for Chris, kulenye into futhi adensithi maybe ningakhuluma ngayo.
Yebo,
ngakuqhubekela. In terms of in terms of election le edlulileyo, besikhala nge-voter registration eyayisenzakala ukuthi i-voter registration loba nje kwaba le that mobile voter registration, but sabona ukuthi kulezinto ezithile eziningi ezenzakalayo, and of which thina as political parties, opposition political parties, were not happy about. For instance, uma wawuhamba ema-town, one, in terms of i-publicity yokuthi abantu be-mobile voter registration babengaphi ngesikhathi esingabi, that publicity was not effectively that. Kwezinye indawo, but wawumangala ukuthi kwezinye indawo like wawubona ukuthi ama-candidates babethatha abantu babo besiyabavotisa, especially endaweni zemakhaya. And the enye into obona ngapha emathawni, into esayinanzelela emathawni ngapha kubo-Harare, Bulawayo, laboGweru, which of which okwazakala ukuthi ama-stronghold awe-opposition, wawubona ama-long queues akulo dwende labantu oluningi, and usuzakhangela ukuthi abantu laba babe-rejistisa kumbe ngabantu abangu-2 kuphela. But and then usuzahamba maybe endaweni enjengabo-Karoi, usuzathola kulabantu abako-registrar general abangu-5. It was more of a one-stop shop. Ubona ukuthi umuntu uyarejista ukuvota, kumbe ongarejistanga lapha uyakwanisa ukuthatha isithupha, kumbe kube lo muntu olokhu uzama-birth certificate, konke kusenzakala njalo. And ama-queues angikhona kwakungela ama-queues amaningi kulama-short queues, kungela abantu abaningi, meaning ukuthi i-process ayihamba masinyane, but deliberately emathawni ngapha kwakulodwendwe. And usuza khanye ukuthi at the end of the day thina the last voters roll SIPY SIPY of which sayithenga ko-registrar general was mhlaka-17 June 2018, and that voters roll nasasiyikhanyela, and then waba le research eyayenza yithiwa yi-research i-advocacy unit. I-research yona le yakhangela ukuthi ezindaweni eziningi wawubona ukuthi anti kule census liyani yayenziwayo, ubona ukuthi esigabeni enje esinde, for instance you go to a constituency e-Harare South, abantu ama-figures abantu ababalwayo ukuthi babahlala lapha ngesikhathi se-census babebalutshwane as compared to those ababe ku-voters roll. Siningi, kwakule about 17 constituencies ababe le problem yona le yokuthi ama-census figures ayemancane compared to abantu be-voters roll. Nezinye izinto okumele ngani sahlala phansi sibone ukuthi siyazilungisisa njani, ngoba singayekela come 2018 we are going to cry foul again, ngoba izinto lezi ziyabe zingazovikanga.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, lilale kuhle, libe leviki elihle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Ellen Shiriedenga, umqondisi wezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, ebeselayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilayo.
Ke siyabonga jaha lezansi uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye indlebe njalo ngefikezayo ngesikhathi sinye libe lo Chris Gande. Singakehlukani sihlobo esithandekayo, sikhangele ebezihamba phambili lamhlanje.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe eliReserve Bank wethula isinqumo sokuthi akumelanga izisebenzi zengezelelwe iholo lonyaka ngoba umumo womnotho elizweni ungamanga kuhle.
AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights basungula uhlelo lokuchasisela uzulu isisekelo sombuso esitsha ngendimi ezitshiyeneyo.
Idale lePolitbureau lebandla leZANU-PF lihlangana ukuze lihlafune indaba ezithile ezigoqela ukuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli kanye lohlelo lokuthuthukisa inotho olwezimasethi.
Ayihlukane mthokazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Losithandekile Mhlanga.